sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 25 Mabasa 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umbukiso omkhulu wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair owalonyaka uqale lamhlanje koBulawayo. LeZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba ekunanzeni imisebenzi yokuvimba ukumemetheka komkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day. Lamhlanje selethuba lokuxoxa ngamafitshane lolwela amalungelo oluntu unkosazana Justina Mgogo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umbukiso walonyaka wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair uqale koBulawayo lapho amankampani edlula amakhulu amathathu lamachumi ayisithupha abukisa khona ezamabhizimusi abo. Ilizwe leSenegal liyaqala ukubukisa eZITF ngomnyaka ka-2017. Unompumelelo moyo sipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Umbukiso weZITF 2017 uhamba ngendikimba ethi Harnessing Linkages for Industrial Development, lapho umqondisi wenkampani yeZITF unkosikazi Noma Ndlovu athe umbukiso uqale kahle.
Umbukiso wethu weZITF oqale namhlanje uqale kuhle kakhulu. Sikhangelele ukuthi kuzaqhubeka kunjalo kuze kuyefika umgqibelo. Ababukisayo badlula amakhulu amathathu lamachumi ayisithupha. Ikakhulu siyathaba ukuthi iSenegal yaqala ukubukisa eZITF lonyaka. Amazwe asezansi e-Africa nje asisekele njalo.
Uqhubeke ethi umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe lamhlanje uhlangene lomkamongameli weNamibia unkosikazi Monica Hayhoss eMazowe bakhulumisana ngezamabhizimusi.
Ikhosikazi likamongameli weZimbabwe lelikamongameli weNamibia baphakathi kokukhulumisana ngezamabhizimusi ikakhulu bekhangelele ukukhula kwamabhizimusi aphethwe ngabomama. Siyanxusa osomabhizimusi jikelele ukuthi beze embukisweni bazobona konke esibalungisele khona.
Umqondisi weBotswana Investment and Trade Center kwezokuthengisela kwamanye amazwe, umnumzana Temo Ntapu, uthe ukubukisa kweZimbabwe kubalethela ibhizimusi kunye lokufunda okunenyi.
Brought in about 11 companies from various sectors ranging from building materials.
Njengenkampani yamabhizimusi ebona ukuthengisela impahla kwamanye amazwe, size lamankampani adlula ichumi ukuthi azobukisa amabhizimusi abo achiyeneyo.
Unkosikazi Nobuhle Mazalu owenhlanganiso ye-Helping Hand uthe bona baze ukuzobukisa lonyaka ukuze baqhubeke betholisa usizo kubantwana abaswelayo kunye lentandane, njalo baqoqa ukuyanceda abantu abawelwa ludubo lwempophoma zamanzi eCholocho ngemva kombukiso.
Sile organization okuthiwa i-Helping Hands esincedisa abantwana abangalabazali, abafelwa ngabazali kumbe abafuna usizo empilweni zabo, abalamazali abangakwanisiki ukubancedisa. Nxa sincedisa khona lapho siyancedisa njalo lama-members emalunga e-Helping Hands ngokubanika ikhulisa labo ukuthi bengathi nxa benika abanye abantu besiba lo mhawu. Sikhuluma nje namhla sithwele impahla esizihambisa eCholocho, abantu abachithekelwa yimizi eCholocho. Sifuna ukuthi sibadingele ingubo, imbheda, izigqoko zesikolo ukwenzela ukuthi nxa kubuya umqando kube ngavicakali bengelalutho bokugqoka.
Kusasa inkampani yeZITF ikhangelele ukuba lomhlangano wabosomabhizimusi ozavulwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa. Umbukiso weZITF 2017 ukhangelelwe ukuvulwa okusemthethweni mhla ka 28 Mabasa ngumongameli weNamibia. Ngimele iStudio 7 woBulawayo, ngingunompumelelo moyo.
Siyabonga Nompumelelo. Lokhu sikudaba olufanayo eBotswana lithumele amankampani alithumi lanye ukuthi ayebukisa embukisweni lo oweZimbabwe International Trade Fair oqale koBulawayo lamhlanje. EleBotswana lithi libona kulamathuba amabhizimusi okuthengisa impahla eZimbabwe. Okunenga sikuzweni kuMartin Ngwenya eseGaborone eBotswana.
Ugatsha lukahulumende olubona kwezokuthuthukisa amabhizimusi oleBotswana Investment and Trade Center iBITC luthi kulamathuba amahle kumankampani eBotswana ukuthi athengise impahla eZimbabwe. IBITC ithi ihlonipha umbukiso weZITF ngoba nyakenye kuphela wahuga amankampani adlula amakhulu ayisithupha lengxenye ephuma emazweni alithumi lasithupha. Isikhulumi seBITC uNkosazana Gutlo Mwahi sithi amankampani aweBotswana asembukisweni weZITF alakho ukubumba ubudlelwane lamanye amabhizimusi kwamanye amazwe. Umwahi uthi BITC yenzisa uphenyo olwatshengisa ukuthi kulomkambo wempahla zeBotswana kuhlangothi ezitshiyeneyo eZimbabwe okugoqela ukuphekwa kwempahla, imanufacturing, ezokwakha, ezokudla, igwayi kanye lempahla eyenziwa ngezikhumba. OweZimbabwe umnumzana Stanley Ncube eseGaborone uthi ukubukisa kwamankampani avela eBotswana isengiselo ukuthi iZITF ilokhe lesithunzi noma nje ezomnotho zingamanga kahle ekhaya.
Kuyathokozisa kakhulu ukubona amankampani akwele Botswana esiya ku-ZITF koBulawayo ngoba kutshengisa ukuthi noma nje umumo womnotho uphansi, amanye amazwe lokhe ehlonipha umbikiso we-ZITF. Njalo kutshengisa ukuthi ngabe izinto zikahle, amathuba okuthuthukisa amabhizimusi akhona kakhulu.
IBITC ithi ukubukisa kwamankampani eBotswana kuqakathekile ngoba kuqinisa ubudlelwane kwamabhizimusi phakathi kwamazwe omabili. Ekuqaleni komnyaka iBotswana yathi izimisele ukuphinda kabili inani lempahla eyithengisela iZimbabwe emi kuzigidi ezingamakhulu azamadola okwakhathesi. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Lamhlanje ke silenhlanhla yamaSwazi ngoba sivakatshelwe ngolwela amalungelo oluntu uNkosazana Justina Mgogo, yena njalo okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project. Ngiyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga kakhulu.
Ye, okwakuqala ungasitshela ukuthi kahle kahle kuyini okulethe ngapha eMelika?
Okungilethe eMelika nginxuswe ngama college angu-4 akade befuna ukuthi ngikhulume lezifundi zabo ezenza izifundo zama human rights. So besikhuluma ngomumo wama human rights eZimbabwe.
Bakwamukele njani ngokubona kwakho?
Bangamukele kuhle kakhulu, kodwa anthe sengikhuluma ngodaba engahlangana lalo ngo-2008 abaningi bakhona babethukile ukuthi izinto ezinjalo zenzakala.
Ye, ungasitshela ngamafeatures sizwa kuthiwa ulogwalo walulobayo, ugwalo luphatha lona khona lokhu ukuphathwa ukwenzwa. Ungasitshela nje ngamafeatures.
Ngilalo ugwalo oluphume ngomnyaka wedlileyo okuthiwa The Abduction and Trial of Justina Mukoko, The Fight for Human Rights in Zimbabwe. Ugwalo lolu lunike ithuba lokuthi ngethule obekungisinda kusukela ngihlangana lodubo lolu engahlangana lalo. Bengifuna njalo ukuthi ngizilobele ngedwa okuphathelane lalokho engahlangana lakho kulokuthi abantu bazwe ngabanye abantu.
Manje usululobile lolugwalo kuyini okubone kusenzakala, luwamukelwe njani nguhulumende labantu nje mahlayana?
Ngibona ingani abantu abaningi bathanda ukuthi babe kwazi ukuthi kuyini okwenzakala kimi kusukela ngithathwa ngkhaya mhla ka 3 December ngize mphuma ngisiya emapholiseni mhla ka 22 December. Abantu abaningi bafuna ukuthi bathole lologwalo ukuthi bazibalele. Nqansithi abantu abaningi ngibona ingani akulandaba lokuthi umuntu ungapi, bakhona abantu abaningi abambuzayo ukuthi ugwalo lolo bangaluthola njani. Ngomnyaka owedlulayo ngihambile eZimbabwe book fair ngikhuluma ngogwalo lolo, abantu abaningi babuya bezothenga lolo gwalo.
Yes, kusondele kathesi ukhetho oluka 2018. Ubona njani ngamafitshane nje ungasitshela ukuthi ulubona njani ukuthi kuzaba njani?
Thina njengeZimbabwe Peace Project silokukhathazeka kakhulu ngoba kulodlakela esilubonayo. Nxa sikhangela obekusenzakala kumabhaye election asanda kwedlula, sikhangela njalo izehlakalo zodlakela ezikhona kumabandla athile njalo phakathi kwamabandla. Khonoko kuyasikhathaza ngoba kutsho ukuthi sisiya phambili kuza kuba lodubo lokwephulwa kwelungelo loluntu lokuba khona kodlakela lwezombuso welizwe. Yinto engaba ludubo kakhulu sikhangelane lodubo luka 2018. Okunye okusikhathazayo yikuthi kulabantu abasebenzisa imlomo yabo ukuthethisa abanye. Thina sikubona khonoko kusenza ukuthi kwande izehlakalo zodlakela oluphathelane lezombuso welizwe. So thina njenge ZPP sithi thina zero tolerance to political violence, sikhangelane lokhetho luka 2018.
Yingamafitshane ungathi udaba lwa okwekwehlelayo wena kuyahambelana yini lokwayehlela uZamara ungaziwayo lalamhlanje ukuthi ungani?
Kuyahambelana ngoba mina nthethwe ngkhaya ngilele uithayi uthethwe egelwa ekubhabha shop ngabantu abangaziwayo. Mina ngathi nthathwa amapolisa athi abakwazi ukuthi ngingapi. Sikuzwile njalo kuyithayi Zamara kuthiwa abakwazi ukuthi uyithayi Zamara ungapi. Kodwa kubuhlungu ukuthi sokwedlule iminyaka emibili akula muntu oseke wabona lapho kulo ithayi.
Hayi, kwezwakala. Hayi, sibongile kakhulu. Lo-ke ngunkosazana Justina Mkoko, umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project, ebesixoxa laye usivakatshele lapha eStudio 7. Siyabonga kakhulu.
Ngiyabonga lami.
Ingcwethi zempila kahle zikhuthaza ukusabalaliswa kwemfundiso yokuzivikela kusifo soqhuqo esemalaria ngesikhathi kungatholakali umuthi wokuzivikela ukuvikela lomkhuhlane ivaccine. Loba nje abazama ukulungisa lomuthi bethi bona sebelengqubela phambili ekuphumeni lawo osukhangelelwe ukuzanywa ukusebenza ukusetshenziswa emazweni afana leGhana, Malawi lamanye ngomnyaka ozayo ka-2018. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ngesikhathi kunanzwa ilanga lesifo soqhuqho emhlabeni jikelele ele World Malaria Day, uZulu ukhuthaza ukuzivikela njengendlela yokwehlisa lesi sifo eZimbabwe. UDokotela Paspano Jikanzira Masango ofundisa izifundo zabudokotela eCollegeini leUniversity of Zimbabwe uthi uZulu akabe lomkhuba wokudinga ulwazi olujulileyo mayelana nalesi sifo. Osakhulayo ocubungula ngesifo soqhuqho uthi ulwazi olunje lungaphathisa abantu abaningi lezingane zabo kundawana abahlelikizo kulandelwa indlela yokuzivikela ukubamba lomkhuhlane ungakabahlaseli e-preventive care.
Emakhaya ngithi abantu bengayekela amanzi ebuthana ephonguma ngoba khona phana iminyane yabelethani ibekela amaqanda. Uqalisa iminyane ilunywe, izigubhu eziphonga ukuhlala emzini yabantu zigcwala amanzi angageleziyo. Khonokho ekwenza ukuthi abantu bakhiphe izinto ezinjalo, basike utshani ophonga ukuhlala. Abantu bayakwanisa ukuthi nxa belala befake ama-mosquito net akhona lawo, bagcobe ama-mosquito repellent ukuthi bangalunyi kakhulu abazithweleyo. Akufanelanga vele ukuthi bekhanya belunywa yi-mosquito beqalisa imalaria.
Lesi sifo sihlasela abantu phose abafika kungxenye yesigidi ngomnyaka, njalo sihlasela iziqinti ezedlula kumajumi amane eZimbabwe, ikakhulu kundawo esemngceleni lamazwe afana leZambia leMozambique. Ingcitshi zezempilakahle sikhuluma kanje ziphakathi kokucubungula ngembangela yalesi sifo lemihlobo yemiyane engaba iyingozi.
siyakhangela sibili sibone ukuthi kuyini egazini labantu sabe sikhangela akhona amanye esiwatholayo kakhulu lapha eZimbabwe laseAfrika onjenge Plasmodium falciparum but amanye angikhona siwaboni la kodwa yona leyo yiyo engani igcwele lapha eZimbabwe.
Odokotela bathi kuqakathekile ukuba abantu bazi ukuba noma kungela vaccine okwamanje lesi sifo sile mithi njalo sisenelisa ukwelapheka. Ngakho ke abantu bakhuthazwa ukusiphangisela ukuyadinga usizo lokwelatshwa lapho sebehlaselwe yiso. Ngomnyaka ka-2015 abantu abangaba yizigidi ezedlula amakhulu amabili 214 million bahlaselwa imalaria emhlabeni jikelele. Abangaba phose ingxenye yesigidi 430,000 babo babulawa yiso. So iningi labo bengabavela kuzwekazile Afrika. Kunje inhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization ikhankasela ukwesula kwesifo soqhuqho lapho sisiyafika kumnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumak Peter Ntambe.
Ku live talk lamhlanje kuhlelo lwabasakhulayo le the connection siqoxa ngemizamo eyenziwayo yokukhanga abasakhulayo ukuba babhalise kugwalo lokuvota abagoqela abatsha abahlala phandle kwelizwe. Ethumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakazwa eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo, wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. EleTurkey libikwa lihlasele indawo ezihlezi abahlamuki abalwisana lalelo lizwe abesikhedish emazweni angomakhelwane awe-Iraq le-Syria. Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngemali e-International Monetary Fund ithi eleZimbabwe kumele liguqule indlela elihlela ngayo ezomnotho welizwe kulokwethula imali yohlobo lwama-bond notes. Obona ngenhlelo zezwekazi le-Afrika kunhlanganiso le umnumzana Abebe Amero Selassie utshele intatheli zindaba esigodlweni seMelika iWashington DC ukuthi umnotho welizwe leZimbabwe umele uphathiswe ngenhlelo ezijulileyo ngoba usuminganxele. Kuvike edluleyo umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ubesemhlanganweni wenhlanganiso le kunye leWorld Bank owenziwa kanye ngomnyaka. Kodwa iWorld Bank kunye le-IMF zithi kazisoze ziphathise leZimbabwe nxa lingalungisisanga umumo wezenotho okugoqela lowelungelo likaZulu.
I-IMF ikhuluma into esake khuluma thina ukuthi ukubuya wama-bond notes bekungakwani futhi kuncede lutho ngoba nxa ungakhangelisisa uzabona ukuthi udubo esilalo yukuthi asila economic activity enzakalayo lapha elizweni. Thenga okuningi okwedlula esikuthengisayo okubanga ukuthi singabi ne-foreign currency eningi. Nxa kuyukuthi uhulumende uzalungisa udaba lolo, kumele uhulumende abuye lama-policies anganceda ukuthi thina sikwanise ukuthi sithengise okuningi okwedlula esikuthengayo. Ukuthi industry ivuke ukuze sikwanise ukuthi sibe ne-foreign currency enenganyana.
Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ube ngapha kwele Melika ngeviki edluleyo emihlanganweni ye-IMF. Ubona ungani imihlangano enje ingaphathisa yini eleZimbabwe kumbe yikumotsha isikhathi?
Ingaphathisa kakhulu iZimbabwe aloba iZimbabwe yangikhona ibiza kwanisa ukuthi ibe le mithetho nama-policies anganceda ukuthi abantu abafuna ukuthi babuyele imali zabo babuye lazo ungabangeli ama-problems. ngoba ungakhangelisisa uzabona ukuthi silomthetho we-indigenization silama policy inconsistencies amaningi kakhulu. Ngesikhathi siyabona ukuthi uyake kube lama familization lokunye okunjalo okwenza ukuthi nxa kuyukuthi ule mali yakho ufuna ukube lapha eZimbabwe uyaba luduku. And ungakhangele futhi indaba ze-ease of doing business zabona ukuthi siphansi kakhulu ukuthi umuntu avule inkampani yakhe lapha uyathatha isikhathi eside.
Manje nxa sikhangela bona ubudlelwano beZimbabwe le-IMF kuyakhanya na ukubana kungaba lobubelo lokudlelana iZimbabwe iphathiswe zinhlanganiso lezi kwelizayo.
Anti uyabona ukuthi inhlanganiso ezinjenge-IMF nale World Bank ziyalinika ithuba elokuthi ziyabuza ukuthi sitelele ukuthi lina lifuna ukuthi silincedise ngendlela iphi njalo lina lizenza njani ukuthi ama-policies akhona kathesi alungise. Kuyakuye ukuthi uhulumende uzabuya ne-country program yakhe ezabuya layo. Kumele uhulumende ayilandele i-country program yona leyo. Yilo udubo esilalo elokuthi siyathembisa inhlanganiso lezo ukuthi sizakhipha ama-host workers ku-salary yothizenza lokhu lalokhuya bese sibuya lapha eZimbabwe asenze lokhu. So nxa kuyukuthi thina sakwanisa ukuthi senze into esazithembisa kumhlanganiso lezi ezinjenge-IMF ngibona njengani imali izabuya. Kodwa nxa kuyukuthi thina sisenelise ukuthi sihloniphe izithembiso zethu angiboni imali yini.
Alo-ke ngumnumzana Masimba Kujera, ingcwethi kwezenotho obexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Kuhlelo lwabasakhulayo olethe connection namuhla sixoxa ngemizamo yokuhuga abasakhulayo ukuthi babhalise ukuze bavote kukhetho oluzayo. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo lisazise nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu le-Facebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama lilami untungameli Nkomo.
Njengoba isikhathi sokhetho lokudinga umongameli lamalunga edalela eParliament sesisondele, abatsha beZimbabwe basebetshengise idlabuzane lokufuna ukuphatheka kulo. UMike Hobe weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso ezikhokhelwa ngabatsha kweZimbabwe ezifana labo Zimbabwe yaZoka, mayibuyele Zimbabwe, Education and Unemployment Youth Forum of Zimbabwe, lezinye zibonakala ziphakathi kwenhlelo zokukhuthazana lokufundisana labontanga ngokucakatheka kokubhalisa kukhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ukuze bathole ilungelo lokuvota. Umnumzana Zenzo Nyoni, ngomunye wabontanga abalwela amalungelo oluntu kobulawayo, ulilunga lenhlanganiso ye-Education and Unemployment Youth Forum of Zimbabwe. Yena ke uchazisa kabanzi ngohlelo lwenhlanganiso yakhe oluphansi kwesihloko esithi Vote All in 2018.
Le organization elola amalungelo abontanga kunohlelo esilulisa eka test olokuthi sikhangelele ukuthi 2023 lapho sizalwa kakhulu khona silwela ilungelo lethu njengabontanga okuthiwa yikota in parliament.
Unyoni uqhubeke echasisa ngokwenza ukuthi inhlanganiso yakhe isungule uhlelo olunje lokukhuthaza abantu ukuthi bayebhalisa ukuthola ilungelo lokuvota.
Sikhangela isisekelo sombuso weZimbabwe, sikhuluma ngekota 16 yabomama eParliament, ikhulume le main wing eParliament. Ayinanzi kakhulu izifiso zabontanga ukuthi sina njengabontanga sikhangelela ukuthi nathi sifuna ilungelo lekota 16 eParliament. Whereby esikhangelela ukuthi ontanga bezirepresente ngoba sisazi ama challenges ethu asaffecta njengabontanga.
Abatsha ubika ukuba balwamukele ngenjabulo langedlabuzane elikhulu okubamangalise okwamagama.
Bayithakazelela kakhulu, ngikhuluma kanje mfowethu, iningi labontanga elize lifika esigabeni sokuthi no, now we need a youth movement whereby it will push ini ama agendas ama youth.
Omunye njalo wabasakhulayo umnumzana Akim Mhlanga owebandla lezombusazo eMthwakazi Republic Party uthi abadala bavame ukungalaleli abatsha loba ukubanika ithuba. Umhlanga uthe abadala sebedlala indima yabo sokwanele. Khathesi sekuyisikhathi sabatsha bayeke lukube bekhala ukuthi akula obalalelayo. Basukume babone ukuthi bangalwela njani amalungelo abo.
Asingeke sithi abadala abafuni ukusilalela ngoba abadala badlalile indima yabo. Siyananzelela ukuthi kusukela ngo-98 abadala badlalile kakhulu indima yabo. Bayenza lokho okusemandleni abo ukuthi banqabele umbuso odlame ukuthi ube khona ekubuseni ilizwe. Sokufanele kithi nathesi ngoba sinakhangelela ukuthi abadala bazasenzela okwabo sokuphelile. Sokumele thina njengey'nsa sisukume sibone ukuthi siyalwela njani amalungu ethu.
Bonke bobabili uNyoni loMhlanga bayavumelana labantu abafana lomnumzana Victor Chimuthu ongumkhokheli owebandla leZimbabwe yaZoka esebenza lokukhuthaza abathi ukuthi bayobhalisa ukuthwala ulungelo lokuvota. Bayathi ukuthi kuqhakathikele kakhulu ukuthi ontanga bayobhalisa kucommission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ngoba elakusasa lalelilizwe lisezandleni zabasakhulayo. Ngimeli Studio 7 ngiseWashington DC nginguMike Hobe.
Akwezemidlalo lamhlanje intatheli izindaba yethu uJoseph Njanji usethulela ukwenzakale emdlalweni wenguqu ngempela viki.
Iqembu lengezi Platinum Stars liqhubekele phambili lokhu lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo loba nje linqotshwe nge-1 kanya liqembu elingene lonyaka kusigaba se-Premier Soccer League leyada. Abafana bengezi Platinum bale miklomelo yithoba munemunye ngemva kokudlala imidlalo yemine. Kuthi iqembu leyada lona okuliqembu likamprofeti Walter Makaya lihlezi likwindawo yesibili lile miklomelo yithoba munembili ngemva kwemidlalo yemine njalo. Kundawo yesithathu kule qembu leFC Platinum lona lile miklomelo yisikhombisa njalo elibe ngutshikilo bhanqa 1-1 leqembu leBulawayo City lalo lile miklomelo yisikhombisa njalo lihlezi endaweni yesine. Iqembu leChicken Inn lona elinqobe leTriangle nge-1 kanya lihlezi kwindawo yesihlanu lile miklomelo yisithupha okulinani eliphethwe liqembu leBlack Rhinos lona elinqobe leBantu Rovers nge-3 kanya kanye lele Highlanders lona elitshayele ZPC Kariba nge-3-2. Ekhuluma lentatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo umqeqetshi weqembu leHighlanders uErol Agbay utshayele ihlombe abadlali bakhe ngokunqoba kwabo.
Ngiyajabula ngendlela esidlale ngayo namhlanje. Sizamile ukudlala kuhle ngehlandla lokuqala, sadlala njalo kuhle ngehlandla lesibili. Amathuba abekhona okubona sihlose kodwa asayinelisanga kubana siwasebenzise ehlandleni lokuqala. Ehlandleni lesibili sibekwazi ukuthi iqembu leZPC selifuna ukuvimba kodwa ngenxa yezulu ebelisina inkundla ibisitshelela ibhola bese ligijima kakhulu kwasincedisa ukubana sihlohle amagoli amabili kumzuzu emihlanu yakuqala lehlandla lesibili.
Intshantshuzanye kenye iqembu leCapes United lihlezi kwindawo yethoba munembili lile miklomelo yemihlanu njalo libe ngutshikilo bhanqa 1-1 leqembu lecholocho. Kuthi ngaphansi kwalo kule qembu leShapani Mine lalo elile miklomelo yemihlanu njalo libe ngutshikilo bhanqa 0-0 leqembu leHarare City. Iqembu leDynamos linqobe leHwange nge-1 kanya njalo lihlezi kwindawo yechumi lile miklomelo yemine ndawonye lecholocho iHawu Mine kanye leHwange. Abafana beHawu Mine banqobe abeChapungu nge-2-1. Iqembu leZPC Kariba lihlezi endaweni yechumi lane njalo lile miklomelo emithathu okulinani eliphethwe liqembu leBantu Rovers lihlezi kwindawo yechumi lanhlanu. Abafana beHarare City bahlezi endaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane bele miklomelo emibili okulinani eliphethwe liqembu leTriangle. Kuthi iqembu elijeke amanye engalaneni ngeleChapungu elilomklomelo owodwa kuphela ngemva kokudlala imidlalo yemine. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo uJoseph Njanji.
Asingakehlukani wathi ke sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Umbukiso omkhulu wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair owalonyaka uqale lamhlanje koBulawayo. EleZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba ekunanzeni imisebenzi yokuvimba kumemetheka komkhuhlane woqhuqho eleWorld Malaria Day. lamhlanje ke sibe lethuba lokuxoxa ngamafitshane lolwela amalungelo oluntu unkosazana Justina Mgogo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngelitshiya kuStudio 7 Live Talk lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.